lolu daba ngilukhweza ngingedwa njengomuntu ohophile bathi njengomuntu obhadala i-tax efakwe nguhulumende. Uminister we-finance uProfessor Mthuli Ncube wafaka umthetho, kumbe ngathi watshintsha umthetho le-tax ebhadala kuhulumende xa umuntu esenza singathi ngama-transactions kumbe ukuhambisa kwemali. Umthetho lo ungangokuthi nxa ubhadala imali efika imali engangedola kumele ubhadale i-$2 eya kuhulumende. Mina ngibona ngani thiwa le imali yikuntshontsha kahulumende, entshontshela abantu, ngoba sathola ukuthi uhulumende iminyaka ephelileyo kusukela 2013 kufika ku-2018 uselesikweledi esingafika 16 billion. Lokhu kutho ukuthi uhulumende ule mali eningi ayidlalisileyo eyidlalisa ezintweni esingazaziyo. Usephenduka njalo uhulumende sesithi sesifuna ukuthi asibhadalise i-tax ukwenzela ukuthi abhadale isikweledi sakhe. Lokhu yike ngikwalayona njengesakhamuzi ukuthi ngingabhadala isikweledi sikahulumende.
Ye, kodwa ubufakazi ulabo yini?
Ubufakazi ngilabo ngoba sathola ukuthi imithetho yonke eseZimbabwe intshintshwa yiphalamende. Uminister kumbe upresident kumbe umuntu wonke nje kala ngathi amandla wokutshintsha umthetho. Imithetho yonke itshintshwa yiphalamende. Xa umuntu kumbe uminister efuna ukuthi umthetho ushintshwe, kumele ahambe ephalamende ayefake singathi ibhili ukuze iphalamende ikhangelisise ukuthi umthetho lo uya ngaphi. Uminister of Finance kayihambisanga le ibhili ngathi ephalamende. So ngibona ngathi akakukho emthethweni ukuthi avuke nje ekhonke ukukhuluma ukuthi umthetho usutshintshile engahambisanga leyo mthetho ephalamende.
Kuyini kathesi osukulindele ngalolu daba?
Kathesi silinde ukuthi uregistrar we-court asinike ilanga lokuthi ngathi udaba lolu luthethwe, ngoba lwahamba ngathi nge-agent chamber application. So simelele ukuthi amalanga azayo nala kumbe kusasa kumbe amalanga azayo basele ukuthi sizahamba nini siyehlangana e-court. Ngimele ngu-honorable Tendai Biti, igqweta elazakalayo kakhulu ngezinto ze-finance lezinto ze-constitution, njalo wayengu-minister of finance, umuntu owazi umthetho kakhulu. Lolu daba siluhambise e-court ye-high court.